Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mfufu 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga.
Kahle ngikutshele ke mina bana ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu umongameli wethu lomsekeli wakhe ngabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlangano zethu ezano PF.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota mkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Ala ukungamanga aphunywe iround nxa ukuthi abakhulu bamapholisa zakhulumisana labo.
Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe amanga ukuthi ama-sanctions yiwo alethela ilizwe ubunzima.
Bacho ama-sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ama-sanctions yafakela ama-sanctions akhetha izikiwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe emhlanganweni lo ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala omunye umsekeli webandla lezano PF umnumzana Saibeth Musengezi ethule udaba lokuthi uMnangagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni ngomnyaka ka-2017. Ingcwethi kwezombusazo ezithi inyathelo elathathwa ngumsengezi lingaba laqoqwa ngabecele likamnumzana Chiwenga. Eloba enkundleni yokuxhumana iTwitter, enye yalezi ngcwethi umnumzana Walter Magayisa uthi kukhanya abaqoqa uhlelo lokususa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni bengasathakazeleli indlela umumo wezomnotho hamba ngayo. Ngalokho sebesenza amaqhinga okumsusa, kutsho lezi ngcwethi. Umhlangano wezano PF awandisanga ukuhluza indaba ezimayelana lobukhokheli. Sixoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma, yena olandule ukuthi kulokudonselana phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo omhlangano ahambe njani.
Amalungiselelo omhlangano wethu phela unyaka aseqhubeka kuhle sibili, ngapha koBulawayo sesiqedile ukulungiselela, sesimelele nje amalanga khona ubana afike uqalise ke umsebenzi womhlangano. Sizwile njalo ubana amaprovinsi wonke ami kanjalo, la kuma-main venue yethu la kusokume kanjalo. Phela thina silibani la elilungiseleleyo, ibandla eliqoqekileyo, ibandla elikwaziyo ukuthi lenza. Ngakho ke vele akula nto engasivimbela ubana sitshe kuhle usetshenze kuhle, sivele sirongekile thina. So konke sokuyi-all systems go.
Sike sezwa ukubana kulokungezwani ebandleni kulokudoniselana amandla phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, ngalokhu abaku ukuthi i-factionalism ngesilungu, kuliqiniso na?
Udaba lolu olwe-factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu. Isikhathi zonke sokuthiwa umongameli wethu lomsekeli wakhe abazwanani, uzo utona sebe la matumba chene kahle ngutshele ke mina bana ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu umongameli wethu lo msekeli wakhe ngabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yeZANU-PF ngendlela ephakemeyo sibili elothando lokuzwelana lokuzwisisana akula ngisho ukudabukana phakathi okukhona lokhu okukhulunywayo angazi ubana abantu bakuthatha ngakho kodwa kwakathe sithina sibambene sinyandanye sisebenza ndawonye sonke
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla leMDC Alliance selilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapolisa imininingwane esehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa eMutare ngeviki edluleyo. UChamisa wayekuhlelo lokuhlangana labalandeli bebandla esigabeni seManicaland ngeviki edluleyo lapho athi wadutshulwa khona imota yakhe yafa ifasteli kodwa uhlamvu lwathutshela kwelinye icele lemota kungazange kulimale muntu. Amapholisa abikwa atshela iphephandaba leHerald ukuthi ugatsha lwamapholisa olucubungula izehlakalo ezifana lasonesi olweforensic luthi lwalufuna ukuhlola imota lokuthatha imininingwane yesehlakalo lesi kodwa ibandla alibaphanga lutho. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Seziba oyehamba loChamisa. Saqala ngokumbuza ukuthi uChamisa uqoqa ukuya kwesiphi isigaba ngemva kwesemaswingo leseManicaland.
Ya ngiyabonga kakhulu si sesaqede eManicaland lemaswingo kufikile ebuya zabona ukungene also kweinye iprovince elungisele sosimelela ukuthi organize department ethungamelwa ngu-honorable Amos Tibaya isibonisa ubana ke ngevikile indlela esikhamba ngayo yipi kodwa ke engingakutshe ukuthi siyaqhubekela phambi ngenhlelo zokuya ke emaphandle.
Sike sezwa imbiko yokubana lina njengebandla aliphi amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota kamnumzana Chamisa njalo amapholisa ake alibuza ukuthi ake alitshela ukuthi liye kwibo liyokhuluma ngodaba lolu kodwa lina alihambanga. Kungakuliqiniso lokhu na njalo ungasitshela ukuthi udaba lokudutshulwa kwemota kaChamisa lucutshungulwa njani kuhamba njani kwakathesa?
Ala ukungamanga akunywe iround nxa ukuthi abakhulu bamapholisa zakhulumisana nalabo njalo konke ababekufuna ukubona imota lokubona indawo konke ubana kwahamba njani balakho ukubana imota menjani simo konke balakho emapholiseni njalo simelele ukubana bezokhipha ke i-report yabo ekugcineni kokucubungula indaba yokutshulwa kwemota kamongameli.
Umnumzana Gift Ostalos Seziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe ukuthi indubo abhekane lazo zibangelwa izijeziso zenotho ama-sanctions. Izolo bekulilanga elafakwa ngumanyano we-SADC elokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso lezi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe sethulela amazwi izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter. Ibandla leMDC Alliance lalo lithi izijeziso zenotho ayisizo ezenza uZulu athwale nzima ngoba zingaqondiswanga kulizwe leZimbabwe kodwa kunkokheli yebandla leZANU-PF. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Zulu kandaba, sifuna ukuchasisa ngeSADC leyo namhle khankasa isi thi ama sanctions kaphume bacho ama sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ama sanctions yafakela ama sanctions akhetha izikiwi labo abangalondolozi iconstitution abangalondolozi amalungelo ayinqaba abangalondolozi iconstitutionalism sithanda ukuthi sinanzelele ukuthi ama sanction la awafakanga yi United Nations ngalokho abantu abaningi bayabuza bayamangala ukuthi sithunywa ese United Nations sidingani lapho abangazange bafake khona umsebenzi noma ukubopha izimbabo abantu abafanele ukuthi ngabe bazekhangela ukuthi ama sanction ahlukuluza abantu yilabo abafakayo iUnited States of America, EU, European Union, le United Kingdom. Njalo umama lo ovela khona elizweni lakhe akula democracy ngabantu ababiswe izanu ukuthi izencenga izencedisa ikho ke sibona ngani ikudlala ngesikhathi kulabantu abasebesithi ama sanctions la awahluphi umuntu kazana ngenxa yokuthi ahlupa i top hierarchy ezanu ukuthi ngabe yibo abahamba besiya la eLondon besiya thenga amasuthu basiya thenga abakufunayo besiye ezibhedlela bechiya lapha i sanction yeZimbabwe ithelwe izanu ngoba yibo aba bidliza amalungelo abantu khathesi nje izolo lokhu iyouth yezanu PF sisithi iconstitution ayiguqulwe ubaba uMnangagwa ebuse ezefele esihlahle esihlalweni yikho ke sithi thina ungabone ama political parties labo abathengwa izanu sebegijima behlabela ingoma yezanu alikwazi ukuthi hatshi thina be-MDC Alliance sithi into yokuqala kanti ama-sanctions alethwa yini alethwa yikubulala abantu ngo-2000 alethwa imbali yezanu PF bebulala abantu besintwini le Midlands alethwa intando kayiphikiswa eka baba uMuyi uMgabe lapha esenza uMathanda betyontsha ama election yikho ke thina sithi iZimbabwe yiyo efanele ukuthi bahlale phansi abantu bathi gwaqa amabandla wonke le lama church wonke lama trade union wonke abantu bahlale phansi babona ukuthi umhlahlandlela ongenza kube lobubelo yiwuphi hathi ukuhlabela namhlanje sibonisa ithi isadaki ihlabela isadaki ngama club iclub yama old boys amajaha angafuni ukushuka isadaki yathi yamemezela yathi ama elections emalawu they were free and fair kodwa kwa High Court yafika High Court yathi hayi awaphindwe ithese phindwe iopposition yawina isadaki vele lilunga lama president ukuthi bakapule bengali khangelani khathe isadaki yehluleke ukulungisa eSwazini emSwatini ngoba bayavikelana ngalokho mahlabe Zulu thina sibika sicela abantu kube le dialogue i-dialogue yabantu abaziyo ukuthi bafunani hayi uthatha isigananda labantu abagangileyo ihlenzi i-dialogue sifuna ukuthi sizenze sizilungisele uma i-dialogue iqinile ingxoxo kube lo referee ongasiyo Mnangagwa ozarefura echai penalty ebe ngulinesman sifuna siziqedele uhlupho lwethu izanu sicatsha ngokuthi kulama sanction yona ihuquluza inotho itshontsha suku zonke akula accountability bathenga ama trade into eziningi ezingalama tender siyikho ke sithi kaphela nini ukuthi sadaki ayimelelanga izifiso zabantu jikelele imele opresident be-sadaki regions yikho yabonga
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sekubandla le-MDC Alliance
Yebo 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 mthwakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa lababalisi ngohlelo lukahulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengxoxo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023. Silukandaba lingakhuthwa ilo hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 ntambama.
Osakhulayo uAndreas Sibanda wethula umfanekiso kamabonakude ehlabela usedingwa ngabancindizela umculo ukuthi bamphathise ukwethula ingoma zakhe. UAndreas Sibanda ohlala edolobheni leVictoria Falls eleminyaka yokuzalwa elithumi lambili uyezwakala engomeni eyayihlatshelwa emfeni ethiwa endleleni. Kesizwe ingoma yakhona. Sixoxe lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda laye othole imilayezo evela kubaculi labancindezeli bakwele South Africa bedinga uAndrea.
Ye, ngingeneke ekhasini lokuzilibazisa lewelenjini oFacebook ngidinga ke uAndreas Banda. Abantu abambona ihlabela ke emfeni lapho elizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasusiba labantu abavela eSouth Africa laba abapheka ezomculo abachineyo ama-DJ labo ke othiwa ama-producers bangifonela batakusisize. Ngifana lokusitshaya ngaphakathi ntile uAndrea. Ngase ngithola ke abantu bangisiza abaningi ukuthi uhlala ngapha sengiyamdobha ukubana uhlala eVictoria Falls uhlala labazali bakhe Mr. and Miss Banda ina uAndrea ke usesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona?
Labo ke abangivoneleyo labangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye, bafuna ukumphekela imiculo bese bethatha ke lizwi lakhe balihlabele khonaphana. Yikho bawukhalela abaningi bathi bengenza izimanga ukusebenza lelo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njalo balesifiso sokubana ke bengapheka idlakade ebesebenza laye kungaba kuhle. Abaningi bakhona bathi kungicela ukuthi ngakusenza ngebuyela kwe-South Africa kodwa size umntana esikolweni sizabona ukuthi kuyihamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi la uyabhala leyo umntana esikolo njalo sesiya-ke eland kevuke lekhisimusi kuyeziphithiphithi eziningi. Ungahamba kuhle-ke kodwa phana ekuqaleni komnyaka kuyamele ahambeke ayecindezela-ke izingoma zakhe kwe-South Africa.
Manje labo abathi bafuna umncedisa bafuna ukuthi bayenze kahle kahle ungasichase.
Umfana lo osakhulayo uAndrea ngumfana-ke ohlabela okujabulisayo kumbe ocula okuthokozisa abantu abaningi. Oke uthe uyacula-ke esontweni akayingenayo njalo-ke church uyokhokhela izimculo. Ngakho-ke abantu ikakhulu abebandla lakhe abeshiwe izihlobo mbe befelwe uyahamba ecelwa ubuye azocula nabadala khonaphana emfeni ngoba ke ngumye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathobeza inhliziyo yabantu kuyabaduduza njalo sizwa ke nxa icula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole ngiye yedwa ingane ke emfeni ecula evunyelwa ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church icula laye. Ngakho ke ngiyocelwa yonke indawo nje lokuthi hayi yena uyahamba loba ngapha siyacula ikakhulu-ke ezimfeni asebandleni.
UEzra Chisa Sibanda ngumsakazi weStudio 7 ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Jalo zempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abafika phose amachumi amane 37 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 esibili leyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba oluthi umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uhulumende ukuthi afakele umthelo wegwayi lotshwala ukuze uhulumende athole imali yokuthuthukisa izibhedlela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze inkokheli yamazwe angentshonalanga ukuthi yesule izijeziso zenotho ibe isisiza eZimbabwe bakhulumisane laye uMnangagwa. Labe kungamazwi kaMnangagwa awukunanza ilanga layizolo ele Anti-Sanctions Day ubika iHerald. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakaza bahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala esaligcinile. Kembuze lapha basakazi labalaleli, leZimbabwe yonke nje jikelele lomhlaba. Umnanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawoveti abalwayo, uthembisa ukuthi uzagepha abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umnanga kwa ule malini esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwelonke yonke le uzayithatha ngaphi imali? Kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asisobantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzoba ngama-election izithembiso zabo kazipheli. So hayi, please sicelani weke asihloniphe. Angake ethi sehluleke ukuncedisa nje abantwana besikolo abe-primary ngamaphuka. Akulanto even one isithembiso sesikwanisile. Izithembiso zabo zinengakhulu balo mgodi wezithembiso ongacitshiyo abantu bezani, uhulumende wezani. Kodwa akulanto even A1 abayifezayo. And siyabezwa lapha abakhuluma emaradioni bethi kulungela uZuma kabotshwe. Cela ukuthi abantu besishoneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo. Azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabotshwe. Bahlezi phezu kwamangcwaba legazi. Bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwenga kababotshwe, kodwa bakhulumela ukuthi uZuma kabotshwe. UZuma kabulala ngamuntu. So kumele amaZimbabwenzi akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona. Siyabonga.
Awusalubonani, salubonani kundawo zonke. Kela ku Studio 7 abalaleli waka Studio 7 bonke ngiyalibulisa ezindaweni zonke. Ngibuya endaweni yasekhesi ngibulisa uAnti wami Nambuya enjelele, ngihambe ebhinga ngiyabulisa usisi wami Nadumo, ngithi linjani linjani lonke usisi wami endaweni yasemchabezi, linjani lonke linjani lonke ngapho. Esh, asibekezeleni bafowethu kuzima eZimbabwe sikubhekile kudala sasazi ukuthi mawufika uze kuthiwa kukontuthu ziyathunqa ungena uzwe kunuka kamnandi. Okwamanje mawungena uvela ubona ukuthi lapha kuzima, yesokunuka amaswireji kuzima, even kuthiwa sathola uzibuse esibhatha kukacaci. Size sifise mawungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono, ngoba laba bempumalanga basicabangeli. Ibe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka Studio 7 okusokusala ukuthi sibambaneni sonke sincedisaneni. Omunye mayele mpupho, omunye lesithe wasincedaneni sihlanganiseni kube into wani, ngoba eshi kuzima kuhlupheke elizweni leli. Ma kusabusa laba bantu akukayo kula ukukhululeka badlela ezikhwameni zabo. Sibe siyabona lalo otshontsha imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono. Ngajabula le audio ingafundwa lo izihlobo zakithi.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe Studio 7. Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo elimphathayo, uhlelo oluhle olokwazisa abantu nesimo somhlaba wonke jikelele. Ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu. Ngibingelela nobaba abathi Ezra Chisa ekamgcina kudala kobulawayo kusese kobulawayo kungakabi semanqiweni. Ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi uMadida ozalwa endaweni yaseLupane endimimbili kuwadi kuvillage imyathi. Ngibingelela nje kinonke bantu bakithi, ngibonga nje uhlelo lwenu.
Nawu bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa abalaleli, ucingo lwethu belungasebenzi. Ngokunjalo abalaleli esilethulele bona ngesike salethulela bona kusukwana isanda kwedlula. Kodwa lingadinwa, qhubekani lisithumela imilayezo yenu ku +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika sokulomunye njalo owake wasebenzela inkampani yenkundla yokuxhumana ebulenjini eFacebook owethule athi ubufakazi obutshengisa ukuthi iFacebook iyaphathisa ubugebengu lobudlova. Unkosazana Frances Yuen wethula inqwabanqwaba yamaphepha athi yibufakazi obutshengisa ukuba iFacebook iyaphathisa izehlakalo ezifana lomvukela welemelika ngenyanga kaZibandlela esigodlweni sombuso iCapitol, lapho okwafa amapholisa labasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lemelika. Obunye ubufakazi obukhona butshengisa ukuba iFacebook yayisenza kube lula ukuthunjwa kwabantu bethengiswa i-human trafficking. Kodwa umqondisi we-Facebook, umnumzana Mark Zuckerberg, uyalandula lokhu esithi sokukhanya sobala ukuthi bakhona abalwisana lenkampani yakhe ye-Facebook ukuthi ivalwe. Sixoxe lolandela ezenkundla zokuxhumana umnumzana Tifa waJapi Pango Dube.
Inkundla yeFacebook babugande mina esikhathini esiningi ngilokuyipha umzekeliso omtshayeli wemoto. Nxa ungabe ungumtshayeli wemoto babugande, ungahamba uyethola amanzi amponjwana ubuziqeda laphana ubususithi wena uzayitshayela imoto. Ngithemba i-cautiousness yakho ekhona uyabusazihlophe ukuthi kungaba khona ingozi singavela noma singalahlekelwa i-control yemoto uhambe uye ekugcineni ufike uthole ukuthi usudale amanye amacala ngenxa yokusebenzisa into ngendlela engafanelanga. I-Facebook ayilamlando, ayilacala babukande, ayilahlupho. Uhlupho lwayo ngabantu abayibo abasebesithi asebeyidikisa ukuthi kulokuthi yenze izinto eziproductive, but abantu sebesebenzisa i-social network ekwenzeni izinto eziningi ezimbi esesizibona kathesi, eziningi kakhulu ezimbi esizibonayo. Ezinye zakhona engazoze ngizibale ngizigqede, kodwa engingakutsho kuyenzakala sibili ukuthi njengalokho esakubonayo iFacebook yaba nomthelela omkhulu kakhulu entweni eyenzakalayo eCapitol mhla ka-6 kuzibandlela laphana. Yaba nomthelela omkhulu kakhulu owagcina kusenza khona ukuthi uDonald Trump agcine bembhana ukuthi engasayisebenzisi ngenxa yezimemezelo ayezisebenzisa azifake iFacebook. Alandelwa ngabantu abaningi, balandele izimemezelo zakhe leziyana bayenelisa ukuthi babuthane.
Sizwa kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump usefuna ukuthi ethule eyakhe inkundla ehambelana labo Facebook labo Twitter. Ngokubona kwakho ubona ngani abantu bengayemukela yini enye inkundla engayisizo lezo ezivele zikhona ikakhulu ivela kuye umnumzana Trump?
Inkundla efuna ukwethulwa ngumnumzana uDonald Trump inkundla ezajatshulelwa kakhulu ngabantu abayibo abakade bengabalandi bakhe noma ngithi ama supporters akhe yibo kakhulu abazajabulela inkundla. Kodwa ke abanye abantu abakhaliphileyo ngithemba ukuthi bazaba limbuzo emnengi imbuzo ehlanganyela ukuthi kungenzeka ukuthi basebenzise inkundla yakhe leyo ukukholektha i-data noma ukumonitor abanye impilo zabanye abantu, ngoba njengoba sisazi uDonald Trump ongumuntu othanda impilo engathi igcwele ubugwelegwele phakathi.
Umnumzana Tifa waJapi Pango Dube ngolandela ukwenzakala enkundleni zokuxhumana. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke balaleli kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ibandla le-MDC Alliance lilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.